abantu laba abangaba ngamathumi amabili lasikhombisa 27 babotshwe mhlaka 2 ngcwabakazi ngeviki ephelileyo besethesa icala lokubangela ukudlawudlwango phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Umantshi uNyatsha Vitorini ubavumele ukuhlawula isibambiso semali ezingaba ngamadola ama-50 $50 ngamunye ukuze bathonisiswe besuka ngekhaya. Igqweda labo uMnumzana Gidi Mtizi uthi bajabule ngenyathelo elithethwe ngumantshi.
The judgment was fair. The magistrate granted bail after analyzing the facts.
Isahlulelo besithisho ngemva kokubalisa izehlakalo zalokho okwenzakalayo ngalelo lapho behlulekile, njalo ukubalisa ukuthi omunye namunye walaba batshengisile waphambanisa ngathi lokuthi ngani kumele bayiswe enkantolo. Behlulekile konke lokho.
Uqhubeke ethi abathuthisi behlulekile ukuveza ubufakazi obucacileyo okutshengisa ukuthi laba bantu bangabe beyingozi emphakathini. Omunye walaba bantu obekade evalele ongathandanga ukusindeza igama wamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe ngumantshi.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe ngumantshi ngoba lokhu vele kwakulani labathi sakwenza. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuhlisela kwe-ZEC kwasekusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela umongameli uChalisa.
Omunye njalo ongathandanga ukuveza igama usole kakhulu ukusetshenziswa kocuku ngabe bemvikela kulesi sehlakalo.
Eqinisweni lonke mfowethu, thina siyizivu nje esezinikelwa nje ngoba bakhona abazama ukuzigeza ecaleni abalenzayo. Ukutshengisela kwethu kwakungelani lokudubula abantu abangelacala njalo abangelazikhali okwayenziwa ngamasotsha.
Igqweda labantu laba lithi bakhangele ukukhululwa ngokugcweleyo ngoba vele bengelacala abalidalayo, njalo abathutshisi bengelabo ubufakazi obukhomba lokho. Kusenjalo inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo abantu e-Zim Rights zikhuthaze uhulumende ukuthi ashiyane lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo lokubabopha ngoba lokhu kulungelo labo ukuthi bakwenze njalo kusemthethweni. Abantu abahlala emalokishini aweHarare babe basezithilela evalweni ngokuhlukunyezwa ngamasotsha kusukela ngodlakela lweviki edluleyo. Kodwa umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe namanye amazwe omhlaba uMnumzana Sibusomoyo uphume kuphephandaba leHerald elandula limbiwe esithi nxa kulamasotsha ahamba eshaya abantu bawamangalelwe emapholiseni. Mina ngithi tuzenze ngiseHarare, ngithi Zwelibhede.